Umumo wegcikwane umigazi kakhulu ngoba abantu sebephelile ngaleli gcikwane, njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile, and kufa abantu abancane nabadala, bonke kawukhethi ukuthi lo umncane kumbe umdala, ufa wonke umuntu. Igcikwane likhona leli libuyile kunzima kakithi.
Ya, manje ungasitshela ukuthi ababhubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle, kuliqiniso yini?
Yebo, kuliqiniso kakhulu kakhulu, ngoba kunje abaningi sebehambile, asiselabo. Abanye basezibhedlela bayagula, and kunje lathi thina sinje siku-isolation. Mina ngigcine ukuya emsebenzini mhlaka 25, nakho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle, ngahlala ngiloko ngihlezi namanje ngi-under ukumonitor, but sengisizwa ngcono khathesi, but angiyi emsebenzini. Abantu abaningi sebephelile, sikula bezempilakahle amaZimbabwe, especially abasebenza through ama-agents bengakho oku-NHS, ngoba iningi sesasuka sazifomela ama-companies ethu, saya kuma-self-employed kabulala ama-companies ethu. So yiyo inkinga esesihlangana nayo, esihlanganisana nayo kuleli lizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe, kungakuliqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khona ngapho kwele Bhilitane sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonalo?
Vele khona kunjalo, kungasukeli nje okwanamhlanje. Yikho esihlangana lakho thina ku-frontline. Ma usebenza esibhedlela, imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifuqelwa abantu abamnyama. Thina abantu abamnyama yithi esikwa phambili siphiwe le imisebenzi eminye engaqa. Njalo thina, as you know, ukuthi amaZimbabweans are very hard working people, and they must sebenza sisebenzele ukuthi siyakwazi ukuthi thina sifanele siye ekhaya support izimuli lalapha futhi sihlala khona, lezinto eziningi ezisibambileyo. Njalo khona khona kusuka kwenze sisebenze ngamandla, sithathe imisebenzi eminye engeke iyenziwe ngisho nabantu abazalwa kuleli lizwe.
Manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba, ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili bodwa?
Okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwe-labor esikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi amaZimbabwe nesizwe why esifa kangaka. Ngoba kubuhlungu kakhulu, ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu, esabantu abamnyama, amaZimbabwe asibambananga. Ma ngabe sibambene siyi-society eyi-one, sikwazi ukuthi akula kumbeni khalanga, akula Ndebele, akula Shona, sibe isizwe esiyi-one eseZimbabwe, sibambane, sibe lento yethu esiyenza sonke, sekuya kuba kuhle. Ngoba okwakhathesi kukhanya ma kukuthi kukhona okwenzakeleyo, kuthiwa kutshone lowu, kutshonelwana, kutshonelwana, i-publicity yomuntu wesiNdebeleni iba less than i-publicity yomuntu weshoneni. Okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu beZimbabwe asibambananga njengesizwe saseZimbabwe.
Manje ungasitshela ukuthi umona unjani khona ngapho kwele Bhilitane, ikakhulu nxa sikhangele impilo yensuku zonke, ukuthi umuntu uyavuka esenzani? Uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye umnjalo?
Ukuvakatsha kakuvunyelwa njengoba sisase ku-lockdown which was extended nge-3 weeks. Abantu balapha bayacomplya kakhulu, especially endabeni zomthetho. Siyali ngawe wena muntu, ngoba iyakutshela kuhle i-government yalapha ukuthi stay at home, uhlala endlini. Ma usiphuma endlini, uphuma usiyakwenza igrosari yakho, ubuya ulandele yonke imilayezo ekhulumayo ukuthi geza izandla, ukhiphe impahla ogqokileyo, uwatshe, ukhiphe lezihlangu ogqokile ungangeni lazendlini. Ngithemba abaningi bayenza njalo, but still we still got ama-cases which abantu basaqhubeka besiya emsebenzini, ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini, ubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela? Akula muntu ozohamba, ngoba sigcina sesinjani? Wena oyabe uphilile usuhamba usiyakwenza umsebenzi.
Sizwa kuthiwa uhulumende wele Bhilitane uthe yena uzakupha imali engange-£60,000 izihlobo zalabo ababe bebhubhile. Likuzwile yini njalo, kuliqiniso yini?
Sikuzwile lokho, kodwa into eqakathekileyo nani, ungaze uhambe uye emsebenzini ma usugula usufile, leyo 60,000 will not compensate i-life yakho. I-60,000 will not bring my life back. Into eqakathekileyo kithi thina impilo. Imali yes siyayibona, siyizwile layo futhi, kodwa-ke lokho kuba nzima ngoba awusozeke ukhange abantu ngemali. Lokho kuyafana lokuthi uthi yeqele egodini ngikunikeze i-switch. Yiyo le into esenziwa i-government yalapha, ngoba bona abelungu balapha kabafuni ukusebenza.